Iningi labazali likhala ngokuthi sesiside isikhathi abantu babo bengafundi kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kanye lokungafundisi kwababalisi bekhonona ngeholo labo eliphansi. Lanxa sekwedlule inyanga selokhu izikolo zavulwa, iningi labafundi lihambe ezikolo ukuyazigqithisela nje ngoba ababalisi bethethe inyathelo lokungafundisi kuze kuyengezwe iholo labo abathi liphansi kakhulu. Okubangela lokuthi behluleke ugada amabhasi besiya esikolo. Umnumzana Collins Banda oyisakhamuzi seNdebe uthi ukuphumelela kwabantu ababo kwezemfundo kuza kuba nzima nxa isimo esikolo singaqhubeka sinje.
Ngabuya emsebenzini kwababalisi ludaba oselulesikhathi eside lusenzakala. Konke lokhu kuyaaffecta imfundo yabantwabethu, kwenza ukuthi bapase kube nzima. Kanti siyakhangela futhi ukuthi kulomkhuhlane lowe-COVID-19. Umkhuhlane wenza ukuthi kathesi abantwana bangahambi imalanga wonke esikolo, behamba amalanga ulanga bengahambi. So uhlanganela lokuthi ababalisi labo abasafundisi ngendlela efaneleyo, ukupasa kwabantwana sekusiba nzima.
Uthi njalo kungumlando kahulumende ukuthi anakekele ababalisi ukuze babe nedlabuzane lokufundisa.
Ngabe uhulumende uyabakhangelela isikhalazo sabo? Ayisikho ukuthi babe ukukhala nje. Kukhona kuliqiniso abakhala ngakho, iholo lincane aleneli ukuthi manje baye thenga sebeholile sokusibanzima. Ababalisi labo futhi singakhohlwa ukuthi ngabantu abalabantwana abasezikolo kwezindawo, ngabantu labo abalezinswelo ezifuna ukuthi zifezwe ngokungeholo lelababeli kholiswa umkhathi wabo.
Umnumzana Ntando Ndlela oyisakhamuzi seFilabusi uthi akulo okwenzakalayo ezikolo zakogodlwayo.
Isikolo esiseduzane lapho seNgwangu oChazi Primary Secondary uFilabusi High, akula kufunda okwenzakalayo. Bakithi ikusasa labantwana bethu lisengcupheni ngendlela emangalisayo. Into esidanisayo kakhulu nguhulumeni. Uhulumeni uba uyehlule ukuthi abe nesivumelwano esicacayo nabaqhatshi abaqhatshwa bakhe amatisha. Kanti okwehlula ukuthi uhulumende alungise isikhalo samatisha sokuthi bathole imali engabenza bakwanisa ukuphila kuyini.
Ukhansila ka-Ward 20 eMkhalipi eGwanda South umnumzana Joram Ndlovu uthi akwenzakali lutho ezikolo.
Abantwana mabebuya ekhaya bayakhuluma ukuthi kona hhayi asifundi, abanye lesikolo abafiki. So asikwazi lathi ukuthi abantwana bethu bahambe ezikolo ukuthi bayodingani, asisakwazi. So lezi mali ukuthi kuyabhadalwa ama-school fees abantu bayabhadala, kodwa abantwana kabafundi. Uyazi kubuhlungu okumangalisayo into eziyenzwa la. Asikwazi ukuthi irongo ingaphi kumbe kuyini okurongo.
Iningi labafundi bemaphandleni kulesi sabelo aliphumelelanga ngumhloliso ka-Grade 7 enyakenye, njalo abazali bathi lokhu kubangelwe ukungafundi kwabo ngesikhathi kuvalwa ilizwe kusenqatshelwa ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Umphathi Ntambo obona ngokukhishwa kwembiko kahulumende unkosikazi Monica Mtswanga ubike kuliviki ukuthi uhulumende uzamise iholo lababalisi abangayi emsebenzini. Kodwa inhlanganiso zababalisi ezigoqela izimta le-PTUZ zithi ababalisi kabethuki ngalombiko kungaqaba soze baligxoba ezikolo ngaphandle kokuthi kuyengezwe iholo labo. Usenjalo umsekeli kamphathi Ntambo ogatsha lwezemfundo umnumzana Edgar Moyo uthi izikolo kazisoze zavalwa lanxa kulokumemetheka kwegciwane le-coronavirus ezikolo.
Some people have argued to say no schools must close. Schools, if you follow that narrative.
Abanye ngabathi kumele izikolo zivalwe. Lokhu kungadala ukuthi zivalwe kokuphela. Kumele sithathe amanyathelo okuqondisa lapho okonakele khona.
Abafundi abedlula amakhulu amabili ezikolo ezigoqela iSacred Heart esigodini leMbako ePlumtree batholakale belegcwane le-coronavirus kuvike edlulileyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.